sibonge umavela silo Chris ngokusethulela indaba zosuku ngolimi lwesingisi lichona njani mthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 25 ngoMabasa 2016 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amakampani akhona la akuthiwa yi-manufacturing malutshwane ukugcwele abe-service industry, amabhenki nabobani bani. Amakampani e-manufacturing akwa anelisileyo ukuthi ayovukisa malutshwane.
Umbukiso walo nyaka wokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uyaqala kobulawayo kusasa. Abanye besithi njengeminyakeni embalwa edluleyo malutsha namankampani azabukisa.
United Nations ngibona ngathi ilamazwe amaningi amanye abalolwazi ngezinto zona lezi. So ukuze kuthiwe kakusayini izinto lezi kutho ukuthi kuzaba luncedo kithi ukuthi sikwazi ukuthi i-climate change yona le kanti iza njani.
Umongameli Mugabe usephindele ekhaya evela kwele Melika lapho asayine khona isivumelwano sokulwisana lokuguquka komkhathi labanye abakhokheli bamazwe omhlaba. Kwezemidlalo iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalani yemiklomelo ngemva kwemidlalo ye-Premier Soccer League ngempela viki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso walonyaka wokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uyaqala kobulawayo kusasa. Abanye besithi njengeminyakeni embalwa edluleyo malutshwana amankampani azabukisa akuthengisayo ngoba amanengi esevalile ngenxa yomnotho oqhubeka utshabalala. Intuthu zisathunqa kobulawayo amankampani ayenyakazela embukisweni lo osomabhizimusi bakuleli laba kwamanye amazwe belobelana izivumelwano zokuthengiselana. Kodwa konke lokhu sokuyinganekwane, kutsho usomabhizimusi umnumzana Bulisani Ncube.
Ngenxa yokuma kwesimo somnotho sizananzelela ukuthi kuze kufike lamhlanje ilokhu ikhona indawo kulabo abafuna amasend ukuthi bayevukisa. Okungajwayelekanga ngoba wokuthi nxa vele sokuze fika lesi sikhathi kungasela ndawo. Lokhu njalo uzananzelela lokuthi amakampani akhona la akuthiwa yi-manufacturing malutshwane ukugcwele abe-service industry, amabhenki nabobani bani. Amakampani e-manufacturing akwa anelisileyo ukuthi ayovukisa malutshwane and wonke konoku kungenxa yesimo somnotho esingasihle.
Wena njengosomabhizimusi Ncube, ubungafuni ukuyavukisa yini kumbe ibingatholakala imali?
Isifiso sokuyavukisa besikhona kodwa ke imali yiyo efike yavimba ngoba uzananzelela ukuthi ungathi wena namhlanje inzuzo yangkhona iyaphuza ukubuya ngoba ubhadala imali namhla kodwa ukuthi wena inzuzo yakho iphenduke iyathatha isikhathi eside.
Umnumzana Bulisani Ncube ngusomabhizimusi sixoxela ekobulawayo. Amazwi akhe agcizelelwe lilunga ledale lephalamende umnumzana Bednico Pepe laye ongusomabhizimusi.
Umumo welizwe uvele ka ukuvumela ukuthi sikhulume nge-trade fair ngoba into okuthiwa i-trade fair isho ukuthi yibudlelwano babantu abasebenza kumbe ngithi yibudlelwano bamabhizinisi. Ubudlelwano bamabhizinisi bugoqela lalabo abavele ngaphandle kwamanye amazwe. Kuphoko thina lapha eZimbabwe siyabe sisithi sifuna ukubukisa, sibukisane esikwenzayo njengoba ama-factories evaliwe, sibukisane esingakuthenga njengoba ama-factories evaliwe, sibukisane esingakwenza ngezindlela ukuthi ayi manufacturing ngesikhiwa esikwenza kwawo amafemu njengoba amafactory engasasebenzi. So akusela okokubukisa engubona kusenzakala kade seZimbabwe ukuthi umgabe labanye bakhe sabathola into abayenzayo kanye ngomnyaka njengokuthi njengoba izindlu zakhona zavele zakhiwa eze international trade Zimbabwe international trade fair ezikwabulawayo zizabe zibuya kuphela kuze kwenziwa lokho okuthiwa lizaba. Ngoba sithi lizaba ngoba nalabo ababuyayo bavela besiza kwamanye amazwe babe bebuya kuphela ukuthi bazevakatshe eZimbabwe ngoba eZimbabwe kakulanto eyenziwa eZimbabwe e-exportwa kumbe ngithi echatshiswa isiwe kwamanye amazwe angaphesheya kolwandle. Njalo le mali thina esokuthi sibe layo ukuthi sithenge ezinye izinto ezivela kwamanye amazwe kasilayo. Imadlana esilayo isikhathi esiningi ngethenga ukudla kuphela. Pho e-trade fair phela asonto ukuthi ungawukisa ukudla kodwa uyavukisa izinto imtshina izinto ezenziwayo izinto ezithungwayo yikho okuyabe kuvukiswa yisho isizathu esadalelwa i-trade fair.
Kodwa umgabe uthi umnotho suthuthuka amankampani amanye sephathiswe nguhulumende azimela ngezinyawo.
Uyabona ungakhula ufike eminyakeni kamgabe usugula kangumsoli umgabe ngoba umgabe segula ungayisi ukuthi uyagula ukuthi ulomkhuhlane kumbe njalo uloyiwe uvele ngokukhula kwakhe aseyikho khona usesesimeni sokugula. So nxa ekhuluma ezinye izinto simxolele ngoba zikhulunywa ngumuntu ogulayo.
Umnumzana Bednigo Pepe ngusomabhizimusi njalo lilunga letale lephalamende engo-MDCT.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Robert Mugabe usephindele ekhaya evela kwele Melika lapho asayine khona isivumelwano sokulwisana lokuguquka komkhathi ese-Paris Agreement on Climate Change. Umgabe ubehamba lequla eligoqela abaphathintambo bezemvelo unkosikazi Oprah Mtshinguri Kashiri lobona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Simbarashe Mumengegwi labanye. Befika egcekeni lendizamtshina eHarare uMbengegwi utshele intathelizindaba ukuthi eliZimbabwe laqala kudala ukulandela isivumelwano lesi sona esavunyelwana ngomnyaka ophelileyo esikhuthaza ukwehliswa kwentuthu ephuma ezimoteni kanye lokusetshenziswa kwamandla elanga isola. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Themba Dlodlo yena othi lesi sivumelwano siqakathekile kakhulu.
Kuhle nje ukuthi kusayine izinto lezi ngoba antho simele sisebenzelane lamanye amazwe. I-United Nations ngibona ngathi ilamazwe amaningi amanye abalolwazi ngento zona lezi. So ukuze kuthiwe kakusayine izinto lezi kutho ukuthi kuzaba luncedo kithi ukuthi sikwazi ukuthi i-climate change yona le kanti iza njani, singalima nini, siqalise ukulima nini, kuvunwe nini. Antsho uyabona ukuthi wona lo mnyaka izulu liphuzile kubuye ngo-February njalo laba lilutshwana lalimivuke ezintathu lahamba. So khonokuyana kuyasihlupha ukuthi kanti sizaplana njani for next year, sizaqalisa nini ukulima, sicine nini ukulima. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sibe lolwazi, kube labantu abakuzafika lapha basitshele ukuthi kade kuhamba njani, nokuthi nje kuphume emaphepheni ukuthi sokumi kanje sokumi kanje.
Ya bakhona kade besola ukuhamba kukamongameli Mugabe ukuyasayina isivumelwano lesi besisithi kasiqakathekanga kungako kakhulu eZimbabwe, ungathini nalo?
Akuqakathekile, bebemsolela nje ukuthi mhlawumbe ngoba uhamba kakhulu, ngoba bengathuma nje abafana bakhona ovice bakhe, bakhona umuntu eminister we-agriculture and so forth, ubengathuma bayesayina ngikhulu ukuthi bekudingeka ukuthi ahambe yena, but hhayi njengomuntu othanda ukuhamba uhambile usayinile, kho kufunekayo ukuthi kusayine into ezinjalo ngoba simele sisebenzelane lamanye amazwe. Uqakatheke kakhulu.
umnumzana Themba Dlodlo ingcwethi kwezokulima ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi uyiqaphele imbiko ephuma emngceleni lele Mozambique lapho abahlamuki beRenamo abalwisana lohulumende walelo lizwe. Inani leziphepheli ezibalekela eZimbabwe ngalesi sizathu likhangelelwe ukuqansa lisengezelela lelo elivele likhona elenkulungwane ezedlula ezilichumi 11,000. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezisebenzi kanye lenhlala kahle kaZulu unkosikazi Prisca Mfumira ekuhlanganeni kwakhe lommeli wohlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezeziphephele eZimbabwe olwe United Nations Commission for Refugees umnumzana Robert Tibagwa ngenjongo yokubonisana phezu kwesimo seziphepheli elizweni. Umfumira utshela intatheli zindaba ukuba khona beza kuya kuleyo mingcele ukuyazibonela ukuba isimo sinjani anduba badinge indlela zokusiza beMozambique abayabe bezophephela kuleli bebalekele ingxabano phakathi kwahulumende wabo labeRenamo. Ummeli we-UNHCR kuleli umnumzana Robert Tibagwa oke wethekelela lapho kugcinwa khona iziphepheli eTongogara Camp eChipinge ngempela viki uthi kumgqoka ukuba abenhlanganiso yakhe bemanyene lohulumende bakhulumisane ngokulungiselela lanxa isimo singakabi sibi kangako. Kodwa uZulu weHarare uveze ukukhathazeka ngokuthi uzoyithola ngaphi imali yokunakekela lezi ziphepheli uhulumende yena evele engenelisi ukunakekela ezivele zikhona elizweni. Omunye walezi zakhamizi umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli zindaba uthi kunje kulezinye ezivela khona eMozambique lababalekela impi kwele Democratic Republic of Congo.
Kabalayo imali kumele bakhulume iqiniso ukuthi ithina njengeZimbabwe imali kasilayo khona pa zile inkinga zethu silendlala lapha eZimbabwe silendaba zethu ezokunikiza izisebenzi imali abanye abakayizuzi ibonus ye last year khona pa sikwisithi bona bayayenilisa ukugcina abantu ababaleka eMozambique uyabanikazana.
Kodwa uhulumende uthi uzinikele ukubanceda laba bantu lanxa elazo inkinga abhekane lazo kwezemali ekhala ngokuthi okunye kwakhona sekungezelelwa indlala ebhahileyo elizweni kanye lezijeziso zomnotho ezethulelwa ilizwe ngamazwe athuthukileyo abalisa elemelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusasa sikhangela imizamo kahulumende eyokubamba abafundi ngamandla ukuthi bafunge njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe ezikolo. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami utatenda Gubo. Ibandla leMthwakazi Republic Party ngempela viki lisungule ugatsha lwalo kwele South Africa emkhosini ongenwe isizalwane zeZimbabwe ezidabuka kwele Mandebeleni. Kubika uBenedict Nhlapho.
Lelibandla leMRP elifuna iZimbabwe iqunywe phakathi ukuze abantu bakwele Mandebeleni labasenkabazwe bazibuse libumbe ugatsha kwele South Africa ngoba lisithi kulezi gidi zabantu ezikholelwa kulokhu elukulwelayo. I-MRP isungulwe kobulawayo ngozibandlela ka-2014. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo utshela bebebuthene emkhosini wokusungulwa kogatsha lweleli bandla elokishini le-UVL eGoli ukuthi kungani bebone kule ndingeko yokuthi benabele kwele South Africa.
Yikuqhubeka bekhuthaza abantu bakithi abangu 3 million abatholakala kuleli khona pe Uville, e Hillbrow, langaphi langapho ukuthi hayi ilizwe labo likhona ekhaya libamelele ukuthi khona bayisebenza khona ngale baphile kuhle ndawonye belezihlobo zabo besekhaya.
Okhethwe ukukhokhela ugatsha lwe-MRP kwele South Africa umnumzana Mqondisi Ndebele uthi umsebenzi osemahlombe akhe ngokulandelela bonke abadabuka ezabelweni ezibalisa iMatabeleland South, iNorth leMidlands ukuthi bancedisane labasekhaya ekuvuseni isizwe sikamthwakazi.
Ngizakwenza ama-structures bonke okuyabe kuhlanganisa le-MRP esebenza ekhaya ukuthi ngilimukise abantu bonke abavela eMatabeleland ukuthi yitho kufanele sizikhulule ngoba iSouth Africa akusilo lizwe lethu, kufanele silungiselele ukuthi siye ekhaya.
Esebuzwa ukuthi kambe lelinyathelo labo lokufuna ukuzibusa angeke yini lidale udlakela, umkhokhelwa lelibandla uMoyo uthe kabafuni impi kabafuni dlakela kodwa zonke inhloso zabo zizafezwa ngokukhulumisana ngokuthula lohulumende obusayo.
Abantu bakamthwakazi bangabantu abathanda ukuthula, yikuthola ukuthi langemva kosehlakalo seGugurawundi abazange bathande ukuphindisela. Abantu abathanda ukudlwangudlwangu siyabazi.
Loba nje iningi livumelana lalelibandla ukuthi kunengi iMatabeleland leMidlands ezijwe kukho emuva kakhulu nxa uqathanisa lezinye izabelo. Abanye bathi malutshwana amathuba ukuthi uMongameli Mgabe avume ukuthi lezi zabelo zizibuse yena laye abuse izabelo zamaShonaland. Mesuto Sebene Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedictine Hlapho.
Live Talk lamhla sikhangela isimo sombukiso okuthengiselana lonyaka okweZimbabwe International Trade Fair oqala kusasa kobulawayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezi vela kwamanyamazwe ngamafithane. Kusasa izakhamizi zeMelika esigabeni ezibalisa iConnecticut, iDelaware, Maryland, Pennsylvania, leRhode Island zizavota kukhetho lwama-primaries olokudinga ozazimela kukhetho lukamongameli phakathi kwebandla lama-Republicans lelama-Democrats. Inhlolisiso ethe yenziwa iveza ukuthi isinothi uDonald Trump owama-Republicans uzanqoba ezigabeni zonke kuthi ngakuma-Democrats unkosikazi Hillary Clinton ulakho ukunqoba ezigabeni ezintathu. Lanxa indlovu ziyizo inyamazana ezinkulu kwedlula zonke zisengozini yokutshabalala ezwekazi le-Afrika ngenxa yodubo lwabazingela ngaphandle komthetho befuna impondo zazo. Abohlelo lokulondolozwa kwendlovu kwele Kenya bathi olunye udubo osulubhekane lendlovu ngolwenyosi isinanakazana esincane esilakho ukuzidalela udubo nxa kuthe kwaba lokulwisana. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ugatsha lwezempilakahle lumanyene lenhlanganiso elungisa umuthi wokubulala imiyane solwethule umkhankaso wokuqeda umkhuhlane woqhuqho kwabesifazana abazithweleyo olubizwa ngokuthi yi-Moms Against Malaria. Kubika uNothando Spanda.
Umkhuhlane woqhuqho ubikwa uyimbangela yesihlanu yokubulaleni abesifazana abazithweleyo eZimbabwe. Lokhu umnyaka waqalayo, ugatsha lolu lubika sokubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanhlanu, i-85, phezu kwenkulungwane ezingamachumi ayisithupha, abahlaselwa ngumkhuhlane lo, i-66,672. Unkosazana Anita Moyo, ongomunye wabasebenza kuhlelo lokuchela imiyane phansi kogatsha lwezempila kahle, uthi kule ndawo ezazingavamanga ukuba lomkhuhlane woqhuqo ezinjengeGwanda lazo eseziqalile.
I-RS sithiwa indoor residual spraying and yenziwa endaweni kuthiwa ama-low-lying areas, endaweni ezigcwele amanzi kakhulu. Mna ngaspray Gwanda, so indawo engizaziyo sekuvuma eKhezi along i-border post. Inceda ngokuthi khona ngiwaspraya endlini, yabulala i-mosquito ingahlala emdulini. So abantu babengasalunywa kangawo i-mosquito, so iyaprevent imalaria i-RS yangikhona.
Umongikazi unkosikazi Thathenda Maphosa uthi lanxa umkhuhlane lo udinga ukuthi uhulumende aphathise ekucheleni imiyane, kukhona izakhamizi ezingakwenza ukuze imiyane ingagcwali indawo yonke.
Njalo lathi simeke shota amanzi singawayekeli ehlele emagabheni lani lani, ngoba lakho yizindawo lapho imosquito iyathanda indawo ezinjalo izalele khonapho, lakho sokusigcina kusiba le malaria. So zonke zona izinto ke sokumele siziqaphele. Uthani lakho simeke sure siyabasuluka sikuquma uhlale ku-clean nje endlini lasemagumeni lapho esihlezi khona.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Eric Damasane uthi lanxa uhulumende ekhangelele ukuphathisana lenhlanganiso ezizimele zodwa, kuqakathekile ukuthi laye abe le mali yokuphathisa izizalwane zeZimbabwe ezisendaweni ezivame ukuhlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho, hathi ukutshona ecela.
Ngani kasitshengisa ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa ezempilakahle. Kuza silimaza lokhu njengelizwe ngoba ungananzelela i-population yethu iyakhula njengeZimbabwe, into yomele sinanze yona leyo. So nxa singa-investi ikakhulu sibone ukuthi siyakhulisa ezempilakahle, sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa, sizabe sihamba 2 steps siya phambili, 4 steps sibuyele emuva.
Lanxa ugatsha lolu lusebenza gadalala ukwehlisa inani labesifazana elibhubha ekubeletheni, lo nyaka usubulele omama abangamashumi ayisikhombisa. Umongikazi wesinye sesibhedlela zemangweni weMatabeleland South unkosikazi Sifelipilo Masange uthi esigabeni sakhe sebehlisile inani labesifazana elibelethela emakhaya livela kuphose ichumilane ekhulwini, i-13.9% ngo-2012 kusiya ngaphansi kwesikhombisa ekhulwini, i-6.7% nyakenye. Udubo oluseleyo uthi ngolwamantombazana azithwala isesemancane ayiwo abasengozini yomkhuhlane woqhuqho kanye lezinye ingozi ekubeletheni, njalo afelwe zinsane ngoba engazi ukuthi aziphathe njani.
Ingozi ikhona ngoba abantwana, umntwana lowo sithi ngumntwana yena ole 12 years usesiba lo mntwana futhi, so ngabantwana ababili anti. Yena ke ingozi ekhona ukuthi ube sakhula izitho zakhe bezingakakhuli okwenele ukuthi zingathwala umntwana zilungele njalo ukubeletha umntwana lowo.
Abezempila kahle bathi umkhuhlane woqhuqho uyingozi kakhulu kwabesifazana abazithweleyo ngoba ngesikhathi lesi amasosha omzimba abamalutshwane, njalo kunzima ukubamba umkhuhlane ngesikhathi. Umnumzana Thabani Zikhali, umongi ofundisa labo abafundela ukubelethisa, uthi okumqoka ukuthi omama bakhuthazwe ukuyahlolwa njalo nje lapho bezithwele ukuze lapho bethe bahlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho kumbe baba lolunye uhlupho luphangela ubonakale.
Isikhuthazo siyaqhubeka kudinga umzamo ngenxa yokuthi akusiyo into eyenzakala mhlawumbe overnight. Umuntu yena ngokwakhe kunzima ukuthi atshintshe imvelo yakhe. Abanye ngenxa yokuthi bajayele ukuthi vele ngangibelethela ngikhaya, kumbe ubani lobani babelethela ekhaya kuzange kube lohlupho laye abesefuna ukwenza njalo. Kodwa njenge-Ministry of Health and Child Care siqhubeka silokhu esibakhuthaza ukuthi indawo engcono yokubelethela kusesibhedlela.
Umkhuhlane woqhuqho ulakho njalo ukubangela ukuthi ozithweleyo aswele, abelethe isikhathi singakafiki, afelwe lusane ekubeletheni, usane lungakhuli ngendlela esiswini, kumbe yena abe lokusilela kwegazi emzimbeni. Lo mkhankaso we-Moms Against Malaria uza lapho ilizwe linaza i-World Malaria Day lamhla, okukhangelelwe ukuthi inhlanganiso le elungisa umuthi wemiyane i-Motane inikeze abesifazana abazithweleyo imithi le, ama-mosquito nets ale mithi, kanye lemfundiso ngengozi yomkhuhlane woqhuqho emakliniki achiyeneyo elizweni lonke jikelele. Indikimba yenhlanganiso ekhangela ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, iWorld Health Organization, yokunaza ilanga loqhuqho lamhla ithi end malaria for good. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leFC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba sePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempelasonto. Kubika uJoseph Njashi.
Iqembu leFC Platinum yilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu yesidlalo lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League, okutsho ukuba yilo elihlezi phezu kwengalane le miklomelo eyithoba munemunye. Ngomgqibelo iqembu leFC Platinum linqobe leChapungu nge-1 kanya, kodwa limpumela ichiya beqembu leChapungu belensolo ngoba iqembu leFC Platinum lihlohle umbekwa umdlalo susiya komlindo uyacina. Ngemva kweqembu leFC Platinum kulamaqembu amathathu ale miklomelo eyisikhombisa, njalo lawa ngabalisa ele Cape United, ele Chicken Inn kanye lele Triangle. Iqembu leIslanders lihlezi kwindawo yesihlanu le miklomelo eyisithupha, ngemva kwalokhu leqembu leHowmine le miklomelo emihlanu. Iqembu leIslanders litshayele iCholocho nge-2-1, njalo umgadli osakhulayo weqembu leBhoso uPrince Dube onguye ohlohle igoli lesibili uthi ukuhlohla kumsuse umthwalo omkhulu emahlombe akhe.
Igoli engihlohlile namhla yanceda ukuthi ngigaine iconfidence emagemini anjengalawa. Amagemu adlulileyo ade kule pressure ngenxa yokuthi ngizimvela kuma-junior side, so i-pressure ibiningi vele ngenxa ye-first time. But I guess I think he seven boosted one new confidence. I'm saying Guanis would not be pressure.
Kunda we scombisa will come platinum lona eliling yen and miklomelo leze PC Caripa Lele Dynamos. Ikambula Rare City says window ye chumi lile miklomelo emita to or will in an eliling an alamakambabalisa ele cholocho ele chapungu and lele wange. Kunda we chumilane will come bulawe city ele miklomelo emibili. Kuthi ngaphansi kwalo kuleqembu leBotha Strikers kanye leMutare City wona angakabi ngitsho lowodwa umhlomelo. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni weRugby liqhuba nzima kumncintiswano wezwe zomhlaba oWorld Rugby Under 20 Trophy oqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Abafana beZimbabwe banqotshwe nge-50-22 liqembu leUruguay emdlalweni wabo wesibili kulo mncintiswano ngomgqibelo, ikanti emdlalweni wabo wokuqala banqotshwe 54-24 liqembu leSamoa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaPool A njalo lizadlala leqembu leFiji emdlalweni walo wezibaya wokugcina ngolwesithathu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Zinja ziyamluma egqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kwaneleke mdwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamile inkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilanga.